Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliamente yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la.
Sithi silihamba lobaba uChamisa sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela.
Abanye belokho besola isinqumo sikameya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokeli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo.
Kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyakuphakitha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliamente yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kukamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Amalunga edalela eParliamente awebandla le-CCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kube lelinye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Chabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uHlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla le-CCC ethiwa yi-Veterans Activists Association of Zimbabwe, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu, sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activists Association of Zimbabwe ethungamelwa yimi umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa kobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uChabangu yena ethunywe izanu uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugalandaba loChabangu ngoba uChabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iParliamente leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lina lithi kwenziweni?
Sithi silihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuxwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela. Yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani, abanye sebesenza imihlangano lapho lalaphayana, abanye sebeziphi izikhundla, abanye khathesi sebebanga iofisi yakobulawayo bona vele bengalaba ama elections akobulawayo by election sitshengisile ukuthi ngubani olabantu nguchabangu yizanu benguchamisa uchamisa ube lamantu abaningi abahambe bayavota bathengisa protest vote abangama spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu labakachabangu lama independent yikho thina sithi abantu bangaxokozeli gabalalele balandele ukuthi uchamisa obaxwayisana singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama disciples zakhe abafundi bakhe emdlane enyuke siyezulwini basala bedanile kodwa wabalaya wathi lingadukiswa ngama false prophets kuzaba lama prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke kodwa khangelani izenzo zabo lanamhla lokho amanengi baduhile bayakhala ukuthi uchamisa sebekhala ngochamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe sebekhohliwe ukuthi kulomuntu oyiperpetrator owaqeda abantu ngegugura hundi lanamhla lokho enjalo sebekhohliwe kiwe iko sina sithi njengama veterans lama activists sibambeli kantulo elikachamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani iko sithi phumanini chayani zifuba lingenzi sengani selifuna ukuthengisa ngoba khathesi abanengi sebedinga imali yegazi labantu.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla lesCCC ethiwa yi Veterans Activists Association of Zimbabwe.
The Voice of America.
Abanye belokhu besola isinqumo sika Mayor wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtard wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe isinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma ukufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhluphe silalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguchamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abanenge eZimbabwe ukuthi uchamisa angakhwehlela bagijima basaluthe. So uhluphe silalo ngabo MP labo council labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni sehlulekile ukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukwenza sokudilikile seqalisa okunye okutsha. So abantu asebelandela uChamisa bakhohle ukuthi bavotelwe ngabantu. So uhlupho lukhona ukuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6000 ivoti yabantu abana bangi 6000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavulela ibandla. So kumele ngikhohle ngabantu bonke bona abangi 6000 nilandele uChamisa. Umkhuhlane ona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe ufana nomkhuhlane esawubona ngama 1980 umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete. Abantu babesigida besithi mgabe chetechete one party state ilizwe lisonakala abantu besifa ngapha Mathebelelendi abantu besithi mgabe chete chete lakhathe sisila abantu abazithi baye opposition abakholwa ukuthi chamisa chete chete isichamisa siyabaphambanisa amakhanda. So uColtard wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo kungenani lokuthi uChamisa usekhwehlelile kumbe uChamisa usekuse usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So umnumzana uColtat ngingomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotelayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu oyedwa lo okuthiwa nguChamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwaqala njengoba ngishilo ngaphambilini nithe mina umnumzana uColtat kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwaChamisa labantu bakobulawayo. Yena umnumzana uColtat wavotelwa ngabantu bakobulawayo akavotelwanga nguChamisa. So nxa kuyukuthi uvotelwe nguChamisa akahambe loChamisa wakhe. Kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo. Siyabona idolobho lakobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu. Kuthiwa ngesilatini vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi umnumzana uColtat mina ngimkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uChamisa lezinto zakhe lamatantrum akhe. UChamisa uzabe lokho etshintshe siba yiblue, green, yellow, red, black, etshintshe amakhala senzale. Umnumzana uColtat ulelungele eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo aqhubeke i-5-year term yakhe ize iyephela. Ngimkhuthaza mina khonokho aqhubeke senza umsebenzi wakhe onxomekayo. Kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labontontabo othathekile imota zabantu labeyana othathe wese sileqiniso lokuthi kunext khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uColtat akumelanga asuke esikhundleni ngoba isenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivele ekhetha laphana kakusiki ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu owayenqoba abanye. Wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Ano indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuliloya. So abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu. So umuntu othi xa esebenza kusebenzinto zakhazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathiwe nalomuntu ongumtamo kayigobi njengalaba abanye sasibe labo ukuthi umuntu engavela ngena esikhundleni sese siba yinkuni. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisivile ukuthi egodini laphana emsebenzi wama lokhu unganti uyantsala usungantu usukhanya ukuthi angathi ungangihamba kwangaphana amashedi akhanya nakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke khona ukuthiyana izinto esithi thina nxa umuntu engumkhokheli lesizikhangeleleyo.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandla elifanayo. Besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo, ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unike ithuba elingani wabanye, kodwa sikwaziwe ukuthi uColtat ngumuntu okliye nxa esebenza ukubeka kube kliye ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenzele management ye-council asebenze lamanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi i-politics kakhulu ogidimisa ukuthi i-ofisi yakhe kube liyenze. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiningi umuntu alongela ndaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuthi pibandla umuntu anozitshela ukuthi nxa sengulee ofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidingise zomba ngazo kodwa kumele agidimise ukuthi uthukise idolobho lakobulawayo. Yikho konke sikufunayo abantu abangantu abakukhwabida ngoColtat lanxa wayekuopposition. So abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya ivele nguminista wenelise ukuthuthukisa imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe ulekhono lokusebenza kuhle lama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
Siyabona ebandleni lakhe kungani akuhambi kuhle, akusoze kugcine kumphambanisa yini?
Ekubhaleni kwakumbiko wakhe awejulileyo ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ubekhile sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akala ndaba lakho ngoba ngene ngumuntu walanda emsuka phezihlaleni ende kuqiniso kuloko abantu bakobulawayo malenanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewine ezela amaprimary ona lawana kaziyo David Coulthard kodwa ngenxa yokuthi abantualesifisa umuntu ozaba yi-city father i-city figure bahamba bayamcela iliqiniso elikhona lona leli ukuthi wacelwa njalo wayesithi yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile so nxa kuwukuthi abantu abasamfuni hhayi uzabuyela ngokuthula emzila ngoba wayevele esitheni selungele ukuthatha ipensheni yakhe sezithathele ipensheni yakho sezikholisele kuhambe bhoda labantu abakhe so khonokho yiliqiniso elikhona ukuthi udavid Coulthard ekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakobulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-mayors ayefakwa iningi nabo ngabantu abancane abafike laphana bengelalutho abe ili manipulated by management ngoba baye bengela lutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo bahlafuna kube sokusiba lula ke ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi Progressive Bulawayo Residents Association.
Ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani basakazi be-Studio 7 yandibingelela labalaleli mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi. Asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini. Umuntu wabuza uchamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini. Uchamisa wathi cha angimazi akula sikhundla esinjalo ku-CCC bama khonapho abazange beqhube. Umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla uChamisa wazachasisa. So uChamisa ublenywa uChamisa ufundile wahlala embuzwe kafanani labo phugene laba bathi nxa bekhuluma ukuzwe selithi yothi ye ngihamba ngathatha igazi ye mina ngifundisa ubani ye yime ngihamba ngamela ubani ye yime nga nxa ubuzwa hlala endabeni obuzwe khona ungathi wena usilandisele isitori esingasidingile singafuni vele ukuba le ndaba lasho. So uChamisa wahlala embuzwe njengomuntu ohamba esikolo. So uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele uChamisa kayabuhlobo loChaba kathesi barikholile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni. Abantu bemandebeleni bahlume angeke beze bebuthi umuntu osuke emaswini bakhipha uphashi indebele eCardo Park lapha babisa uChiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yiZANU PF yikho lingakaze labona even irally yabo phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign abazange bekwenze lokho. Bachaba hamba emavule ba recall ukufa bathe be recall ukufa befuna uScott angene abazange bafake icandidate ukufa uthe bathethe becampaign umfundisi wemavuku ufile ngenxa yerecall enzwa uChaba lo phugeni. Namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandana umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandana phezu kaphugeni base phezu kaphugeni labo chaba namhlanje uphugeni abuye ethi muhle inhliziyo zethu zithonda ngento abayenzileyo bonke bedengisa amasitsi kuzana uPF bebuye bekhale futhi ngoChamisa anti bibe bona bekumele bewini iBulawayo phela bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo.
Studio 7 najabule audio uma ingafiki ngicela kali ke lisemakhubu neBlamthu makhubu eBlam ba audio yami ingazwakala kulabantu laba baholisa abantu kudla kuwad 15 special 115 abantu abaningi basele phansi abanye bahola imali le kuthiwa igundu abanye ba uwelvini uyancedza ziyachiya abantu abaningi indlela yabulala abantu ike liqongosele bona abakhulu beku 115 special umanga abantu bayakufa indlala la baba bebhala bechiya abantu abaningi aba abantu befayela.
Studio 7 siyalibingelela basakazi be Studio 7. Ya sikhuluma ngendaba kaSengizo Tshaba. Uthe bemtshela lapho eqinisa ikhanda, abantu bemtshela ukuthi we usebenzele izano li agent lezano neqinisa ikhanda, eqinisa ikhanda. Okwamanje kusobala ukuthi kade li agent lezano PF uyithengisile emathembelele ndiyonke uyithengisile ethengisele izano PF uSengizo Tshaba. Sengizo Tshaba ngulo vele ungumthengisi omkhulu. Ungathi ungalabalandeli wena ufuna uhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 kampela labantu ababili futhi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uThamisa ngeke amisana loThamisa. Uthamisa ulabalandeli. USengizo ngumthengisi ubezodiliza i-CCC uSengizo. Sengizo vele usiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke wayesithi uThamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo ubhadala njani indawo lezi uzikhokhela kanjani Sengizo Tshaba.
Studio 7 ngalivuka njani hayi sibonge lapha izindaba ngokugande hayi sizwa lokuba uDivap yokufanele isupport ukuze ithathe ilizwe kanti yehlile kanjani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe isizafuna ukuthi isupport manje ilithathe iza kugwanisa na wayengakugwanisa ngekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa izaphu kufanele ilithathe kunapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyilithatha kanjani ilizwe wena wayenza iunit lo muntu owakubulalela abantu ayekela amabandla amanye ezame iplani yakabayenza izanehle izaphu yehluleka sibonge khonapho kwakugadi
Studio 7 yebo lina elisethulela iindaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini iZimbabwe lapha nxa sikhuluma hayi radio zethile sisitshele okungayisikho ngibuye ngikhulume ngalo ubaba othese kuzano kabizelwanga ukuzofakaza ngoTshabango kathi ungena ngaphi kahambe kuhle uzano uma esethengekile ukutsho uKristu yosibantu uthi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so zibonge uyawumani into engekho ukuthi sesitshela ngoTshabango lo Tshamisa ungubani ikwakulande konale kuzano hayi kazibambe into eyenziwe ngoTshabango kayidakazelilwanga abantu laye angazifaki emanyaleni seyibona izani isilane ukuhle namhla ukujijile njengoba lokhu isincindezeki siyaphaa siduthi kwenziweni manje hhayi ihlobo zami lingabolahleka hawu akusasa lizabhayiza lanini sicela lisixolele thina abantu aliboni uhlubo esibukhangeleyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
Studio 7 linjani kanjani ubaba lo uthukuyela kuzano lo so MTCT vele sebenzela izano MTCT sebedistroy MTCT sebebuyela kuzano PF ahambe kuzano PF khona ngabo sitshela thina ukuthi ubuyela kuzano PF asihambele kuzano PF khona ngani ngabo sitshela thina nokuthi sitshelela ahambe ashana le
Studio 7 siyabingelela sise sibamba umlomo lo baba lo uthiwa ngumkhombe lo uthiwa ngudivembe uthiwa ngumkhombe uthiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzano PF lapho bakuvingelele kahle uhlale khona lande khona wenze khona lokho kulande khona lapho ngoba vele uyisifebe sephathi nje yenza khona lokho kulandile khona kuyekele ukuqala usho ukuthi iTPC uTshaba ngowathi ufaka izinto ezingazaziyo fika kahle kuzano PF sebenzela izano PF leyo elandileyo lapho hayi ufuna umpasi ukufika usiba yimpimpi phumelazo ngapha susiyazisa khona ngapha yo hayi wena vele umuntu ungambona ehambe ebhode ngamabandla phezu kweminyaka engaka uopposition party wawuvele uthiyeleni kuzano PF ngoba yayivele ikhona kufonywa leyo opposition party ngo-2019 namhlanje asungikhona sungosuphuma sokuyela kuzano PF awuziboni vele ukuthi uliphici likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele thina abantu abajoyine izano vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezikhulumo ezingaka uthi ilizwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezano PF wena ngikhona ukuphuma usuyayijoyina ufika izolo namhlanje usufikaqasa uvuka ukhuluma ukuthi yeye uTshaba nguyaziwa kuwe uTPC wena wawukhona ngoba lawa ungekho ku-TPC ku-MDCT hayi suka ngafuna ukusukela wena baba ungalinge vele usisukele sisebenzela izano yakho leyo elandileyo lapho kanye nento ezingaqondalanga lapho ukukhuluma amanga ufakaza into ezingekhona uzozicupha khonapho sokuzana mhla uphumayo futhi uzophuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani siyakumisa hayi sibonga le ndoda ekhulumayo yakosibanda lethi hayi akubuyelo kuyeni kwikuzapho I was able to get a little bit of a
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni we Studio 7, sisakaza sise Washington DC. Singene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alithumi lasikhombisa, i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali eza kuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine le-Russia. Ibandla lamaDemocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje, kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica besizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we party yokuthi yama Republican Party lapha eCongress, uSpeaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lomuntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe, ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia, mbonti mangavumi ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington, Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ePhalamende yawebandla le-CCC sokudale inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Tshabangu lamalunga la. Abanye belokhe besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni. Sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.